ngokubona kwami mina imizamo le iza nceda abala ma-business ukuthi basebenzise izimdola bebhadala lokhu okufuna ukuthi kubhadalwe ngama-$10. Kodwa abantu makhaza bazaqhubeka besebenzisa i-US dollar ngoba into abasebenzisayo langa ngelanga zilokhe zithathwa ngama-US dollars. So akuncedi abantu makhaza lokhu okubuyiswe ngubaba Ncube, uzanceda kuphela abalamabhizinis.
Manje nxa ukhangele wena ubona ungani kahle kahle kuyini okungenziwa ukuthi idola leZimbabwe libe yilo elisetshenziswayo kakhulu kule dola leMelika kumbe amaranda?
Ubona njengani into enkulu uhulumende okumele ayikhangele ukuthi idola lethu alilastable rate. I-rate elikhona lamuhla ayisilo oluzalithola kusasa kumbe phambi kwakusasa kumbe next week. So ukuthi abantu basebenzise ama-$10, ngibona njengami kumele uhulumende azame amacebo okuthi i-rate elikhona libe stable. Njalo khathesi silama-rate amabili, sile option rate le parallel market rate, and the difference yakhona inkulu kakhulu ukuthi abantu abaningi bayapheka ama prices nge US dollar. So kumele futhi sivale igap elikhona between the parallel market rate and the option rate ukuze abantu babe lethemba le zimdola njenge currency abangayisebenzisa for day to day activities.